Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 8 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye Afro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi. Udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kaMnumzana Ian Smith oyebusa ilizwe lisathiwa iRhodesia.
Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sikaSmith sasingcono kumbe yena uSmith wayengcono. Ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba
uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadala abalimi yafika kumadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lamachumi amahlanu $75,000 kusisindo se-metric ton elilodwa.
Kangiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusa leyo abazayiphiwa vele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlanu wedada.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi, njalo bathi kumele uhulumende aphange alungise umnotho kanye lokusilela kwemisebenzi. Abantu abayisilinganiso sokungamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26% yibo kuphela abathi ilizwe lihamba ngendlela enhle. I-Afro Barometer yethule impumela yalolu phenyo izolo. Ithi kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa ethatha umbuso ngo-2017, iningi lithi kaqhubi kuhle umsebenzi. Ngokufanayo, inani labathi ilizwe lisendleleni enhle lalo liqhubeka lisehla. Uphenyo lolu luthi ukubhidlika komnotho kanye lokusilela kwemisebenzi yikho okumqoka ukwedlula konke abantu abafuna kulungiswe ngokuphangisa. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo uMnumzana Swithan Chirodza uthi uphenyo lolu luveza sobala ukwehluleka kombuso kamongameli Mnangagwa.
Hayi, impilo kayihambi ngendlela baqinisile labo abathi into sezingena egangeni. Ngoba ungakhangela isinkwa sasiyi-80 cents, isinkwa sasingaphansi kwedola. Kodwa kwamanje uzananze ukuthi isinkwa kwezinye indawo sesiyi-$50, $25. Ama-tax asekhona, abantu bahlala bethathela izimali nguhulumende ongenzi lutho ukuthi ancedise uZulu. Phela kulokhu kuthathwa ama-tax, abantu belokhu behluthumelwa umhlabathi. Khayela umfo kamalunga ngale bamthathela umhlabathi, into ababeyenza bethathela abelungu isikhathi esidlulileyo. Umnotho wethu thina ngokwethu ukuphila kwethu konke kuhamba kusehla phansi. Labo bantu baqinisile, njalo singathi isibanga leso ku-research yonale hayi leso sibanga siyasekelwa sibili yithi ngapha ku-Citizens Coalition for Change.
Kodwa abezanu-PF Chirodza bathi ilizwe liphethwe kuhle, ikanti lo mphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube laye uhlezi esithi umnotho weZimbabwe lawo usuvuke khwatshu njalo uqhuba kuhle.
Isinkwa okwakathesi sesidula sisi phezu kwedola into yayingazange yenzakale umgabe lo abamkhiphayo esabusa so sibona ukuthi uZulu usehlupheka kakhulu ngenxa yejambo likamnankagwa eseli gadile le Reserve Bank izimali eze Reserve Bank zikhitshwa laphana e Reserve Bank zihanjiswa kubo siphatheleni zisedlaliswa ifeja ngabo siphatheleni kusenza ukuthi uZulu eswele imali lesisindo imali engagcinakala emabhenki senza ukuthi ama pension abekhangelela ukuthi azagcina abantu abe yinto nje eyinhlekisa nxa abanye abafisa ukuthi bethole ama pension bekhangela. So into esinanzelela ukuthi impilo yethu hayi kayiseyiyo leyani esasiyazi. So laba abe Afrobarometer umbuzo wabo lo ngibona ngani uphendule kuhle ngabantu beZimbabwe.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change kobulawayo. Siphinde njalo saxoxa lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi uphenyo lolu luqoqwe ngabantu abavele bezonda uhulumende.
Ngithi lokho imisebenzi yezinta ngento ziyakwela zonke izinto zikhozwa ngomomo wempi ephakathi kweRussia neUkraine. Ungakhohlwa ukuthi sivela ngaphi. Sivela emumeni we-COVID, emumeni onzima akade ubhazalelise ama-economies omhlaba wonke, kuguqwe ngamadolo. Kathesi nxa kuyi-Afrobarometer lokukhuluma, i-Afrobarometer le ikhuluma zinezi zinto. Bakhuluma imbono yabo abayithethe ebantwini abaphikisana lohulumende. Yikho kuphela kukhona akula mbono wabantu i-70-something% ekhuluma ngokuthi ilizwe liyalahleka. Ilizwe lisendleleni nkomo kodwa selobunzima obubangelwa ugangelwe umhlaba wonke ukuthi izinto zingindala emhlabeni wonke jikelele. Umhlaba umangakuhle ngenxa yokuthi kulezi izimpi zeRussia zikhweza amafutha zakhweza yonke into yonke into kayimangakuhle phakathi komhlaba nothi eZimbabwe kuphela.
Kodwa uphenyo lolu babagawule luthi vele kusukela ngo-2017 kungakabi lo daba lweRussia bathi kusukela ngo-2017, 2018, 2021 kathesi ngo-2022 abantu abaningi eZimbabwe bebevele besithi hayi ilizwe lisendleleni embi akula lutho olulungayo.
Baba Nkomo, ngiyakuzwisisa khonoko kodwa khangela phela lapho esivela khona ikakhulu ihulumende lamnankagwa ithe ithatha ilizwe libe livele emuva le kubeso izinto bese zizimbi babankomo. Siyakukhangela khona ukuthi singene phakathi kwama-barrier check kwangena phakathi kwani konke emuva ngale ngesikhathi sikamgaro kuthe umnankagwa la ethatha ethatha umnankagwa uthethe emumeni vele omubi izinto zinikubi kodwa umnyama obekhona yokuthi sangena phakathi kwe-COVID sangena phakathi kade sifuna siphuma ku-COVID i-COVID yakhona ayikapheli sesingena phakathi komumo omubi womhlaba owezimbi zeRussia oyiwo phambanisa ama-economies i-COVID iphambanisile ama-economies umumo weRussia losho uphambanisa ama-economies amazwe nokuthi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke jikelele. So yikho simele sikukhangele kunoko babampo.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule owebandla leZanu PF ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kamnumzana Ian Smith wayebusa ilizwe elisathiwa iRhodesia. Abatsho njalo bathi lanxa abantu babe bandlululwa okwakumele kwenziwe ikulungisisa imithetho yokuthi abantu bengaphathwa njengezigqili. Kodwa abanye bathi lanxa uZulu elamba kulezehlakalo zocuku lokunyamalaliswa kwabantu kungcono kulombuso wabahuquluzi benotho. Lingxoxo mpikiswano idla ubhedu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Siqoxe lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Max Mkandla othi kavumelani lalabo abathi umbuso kaSmith wawungcono.
Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sika Smith sasingcono kumbe yena Smith wayengcono. Ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba ubungcono lobo kababuboni namhlanje. Babe vele bekhona khona ngale ku Smith isikhathi sonke lesikhathi becatshile nje. Ngilusizi kulabo abangazenge bevele bebekhona emhlabeni ngesikhathi silwisana lamabhunu ngoba nombuso ka Smith abazenge bewuboni. Bonke laba abazelwe kathesi lapha ngo 79, 78 umuntu ezalwa umbuso ka Smith uwazela ngapi? Njalo ulo ongabe lokho esakhuluma ngokuthi efanisele umbuso wabantu ethona hayi lumbuso lo kawulunganga olungileyo ngamakhiwa ngumthengisi sibili ongamelanga ukuthi khona ehambe ezivezile ebantwini. Kungumuntu ongamelanga athiwe ithuba lokuthengisa ilizwe njalo ngoba na ilizwe leli bazalibisela emuva. Thina abanye sikhuluma ngedemokhrasi yokuthi wonke umuntu kabe lelunga lakhe alithandayo eme kulo kodwa ngalokho osesukubona lokuthi ngisokulabantu bafuna ukubisela umbuso wabantu abaningi emabhunwini kumbe emakhiweni bethu Smith wayengcono abayehlala lamakhiwa.
Kodwa abatsho njalo bathi bona nxa sikhangele okwakusenzakala ngesikhathi sikaSmith siyabona ukubana kwakungela kubulawa wabo abantu kucatsha kwabantu lokunye okunjalo ucuku olwedlula olukhona kathesi. Uthini wena ngakho lo?
Akula qiniso lapho elikhulunywayo lapho ukuthi khona ngesikhathi sikaSmith abantu kazenge becatsha. Bacatshiswa abantu sibili abaningi bacatsha yikho phela abantu babesuka bebaleka bengavalelisanga babe kuyikhona lokhu isizathu sokuthi bazacatshiswa. Ngesikhathi sikaSmith kwakusebenza i-special branch eyiyo eyayikhangelana lezombangazwe. I-special branch yayingasiyo ma-security lana sithi thina ngayise-ID i-criminal investigation department kodwa yilabana abantu sibili babehlukuluza njalo babengakhuthi njalo babebalanda abantu ebusuku. Kambe izindlu zatsha kangaka ngesikhathi sikaSmith zitshiswa kuthiwa kade kufidwa ama-terrorist umuntu yena lowo thena abantu babengacatshiswa vela. Izindlu babetshiselwa abantu phakathi ezindlini kudutshulwe phakathi kwezindlu khona lapho. Lo khulume sitsho njalo ngumuntu lwana ole lungelo lokukhuluma akuphuphileyo uyavunyelwa kodwa ke wayengekho ngesikhathi senti ngobana kazengebone lutho lowo muntu lowo. Nxa umbuso wabansundu lowo ungamsuthiseki kahle yena kadinga indlela ezokulungisisa khona lokhu hatshe ethathe umbuso wabaningi ethenoka Smith wawungcono ngayehlala lo Smith yiwo abantu baqeda abantu bababulala abantu bathatha abantu bebahlohlela nemlindini. Ngakho-ke lokhu hhayi thina asoze sikuvumele lokhu. Mina njengami mina uBen Ben kumbe uMax asoze ngivumele into enjengayona leyo.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadalwa abalimi yafika kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lamachumi amahlanu 75,000 kusisindo se-metric ton elilodwa. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko enkundleni yalo yobulenjini ye-Twitter izolo ntambama. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ubikwa etshele idale lekhabhinethi ukuthi abalimi abazaletha umumbu kuqala bazathola amadola ngamachumi ayisitshiyagalolunye i-US 90 dollars nge-metric ton eyodwa. Leli nyathelo lizathathwa njalo lakulabo abazaletha kuqala izilimo ze-sunflower le-soya beans. Uchinda soluzaphathwa njengesilimo esithunyelwa phandle kwelizwe i-export crop njengegwayi njalo intengo yalezi zilimo izafana laleyo eyakwamanye amazwe. Abanye abalimi babikwa besenqaba ukuthengisela iziphala zelizwe ze-Grain Marketing Board umumbu ngoba ibhadala imali ephansi njalo uhulumende ubesithi abakwenzayo akukho emthethweni. ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezokulima.
Lapha kuleli lizwe vele sekonakele ngoba intengo evele ibekwa ngebhondi kayindawo njengoba lisiwa usa kwamalanga. Leyo mali isisala nje izinombolo ezinkulu eziqatha, kodwa eqinisweni uhlonzi lwemali yakhona kayisasebenzi. Ngakho uhulumende angaze afake imali enganani abeke inani elinganani akubasizi ngalutho abalimi, ngobana ngabona sebebuyela ukuthi bayelungisa amasimu abo, izinto zonke abazifunayo imfuno zabo ekulimeni zifuna elo hlonzi njengedola leMelika kumbe iRand eSouth Africa. Ngakho lokho intengo lezo kimi angiboni zithokozisa ngisho ngubani, ngoba uyathengani ngaleyo mali. Uhulumende angaze athenge ithani ngaleyo mali ayiqambileyo, iza kunceda ngani? Iyakwenza ubana umsebenzi womlimi ubuyele emuva. Singakhohlwa njalo ukuthi imvama uhulumende lo kumbe nxa ethe amabele kahanjiswe i-GMP uyaphuza, bathi sebeyithola imali yabo ivele isizingugude isigugudwe yi-inflation. Kangiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusaleyo abazayiphiwa vele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlani wedada. Sizabona abalimi abaningi mhlawumbe sebeyekela ulima wona umumbu lowo bezama ezinye indlela zokuziphilisa, ngoba imali leyo ikhanya ingathi iningi xa ukhangela inani layo, kodwa eqinisweni imali ukulunga kwayo kusekuthengeni. Xa imali ingathengi lutho kayilamsebenzi.
Simbonile umphathintambo wezokulima echasisela idale lekhabhinethi leli ukuthi intengo le iphezulu njalo ingafanana la kwezinye izigaba ze-Afrika.
Asoze ulinganise imali yeZimbabwe ngitsho layiphi imali ekhona e-Afrika, ngobana iningi lemali ye-Afrika isekelwa lidola leMelika emazweni amaningi. Ngakho-ke yona le i-75,000 namhla kusasa iyavuka iyimalini, iyabe isingaphansi kwaleyo engabe kuthiwa yiyo ethengayo kuzwekazi le-Afrika. Hhayi umphathintambo lapha, hhayi eqinisweni yikuhlonipha nje ukuthi uqamba amanga. Singathi thina umende eceleni kwesikhala senxa ithubhu lebhayisikili lihlajiwe. Akulaqiniso la, ngoba nokuyimali lokho kweZimbabwe sikhuluma nje khathi sikuhamba kuyawa, abantu bayakwazi. Nxa ilingana lenye Afrika, yindaba engayifakanga mhlawumbe ngerandi, wayifaka ngeyusa lelo lapho kathi izahlala khona ibe lohlonzi okwesikhathi eside, ngoba lezo mali kaziwi ngesiqubu lesi sisibona ibhondi lisiwa ngayo, kube trova isikhathi ekholisisa osowabo kuleyo khabhinethi ekhanya layo nje iyaphumputha iduza emnyameni kayikwazi ekwenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibhanga leWorld Bank selethule uhlelo lokuphathisa abesifazane abazithweleyo ukuthi bathwalwe ngama-ambulance kungelambadalo kobulawayo kunye laseHarare. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi idolobho lakobulawayo yilo lodwa elibe lenani elikhwelileyo ngesilinganiso sokulithume ekhulwini 10% labantu ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 kuviki edluleyo. Okay. Okumanje ke sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani balaleli be Studio 7 nani basakazi be Studio 7 ngufeli qinisa lo khulumayo khuluma ngeJohannesburg ekhaya kuse Lupane eKana eJabiwa nesimanga saloyo ophethe ezimfundo lo thina kumele ukuthi isikolo zimshayele ama 7000 ukuze eyenze idili lakhe kanti lelo dili ulikhethwe lo ukhethwe ubani ukhethwe izakhamizi zabantwana noma uba bazikhethene bona lapha eParliament mangabe kuyukuthi yena ufuna leyo bali ukuthi izakhamizi zishaye izakhamizi ziyalamba isakhamizi siyeke ukuyathenga ushukela ngendaba zokuthi yena ufuna ukuyekwenza idili lakhe kanti leyo mali yakhe leyo ozoyihola ngoba ekhethwe uzoyiholela bani uzobe ziholela yena noma uzobe holela izakhamizi ngoba ekhethwe ukuthi abambe isikolo abheke isikolo ukuthi isikolo zithuba kanjani phela lokho okwenzayo kungokwakhe lokho akuchumani lezakhamizi ukuthi ukuthi izakhamizi kumele ziyomhlawulela leyo mali ukuthi yena ayeze idili lakhe leyo mali kusho ukuthi ngoba izikolo zingaka baziyashaya i7000 izikolo zingaka uzothola malini yena leseleyo uzoyisapha kodwa abantwana manje abanamabhuku umntana menganabhuku ngihambe ngiyoshayise abantu izakhamizi zishaya imali engaka umntwana enganabhuku ukuthi ayekwenza okwakhe okwakhe nje ewuye eyiwali izakhamizi zilambile isikolo singanabhola abanye abantwana abanamabhola abanamakhito ukuthi badlale ibhola esikolweni isikolo sishaye imali engaka ukuthina ahambe kweza idili lakhe lokusijabulisa thina ngapha sikuyi ukuthi sikhala izinyembezi ifikabe kuyangami izakhamizi ngabe nje isikole nje ngabe nje abo headmaster vele leyo mali abayishayi leyo mali okumele ukuthi ishaye ihambe igcwalisele leyo mali iyethenga amabhuku esikolo iyethenga ikiti yokuthi abantwana badlale iyethenga ibhola ukuthi abantwana badlale hayi kuyanikeza umuntu osezozijabulisa lisa ayiwani uzikuma bemkhethile laba bamkhethile abamshayela imali yena ngoba lokho kungokwakhe lokho individual engakuthathi iproblem yakhe ebeseyifaka kwabanye abantu ngoba siyahlupheka manje eZimbabwe yizo lezi ndawo zokuthi shayana imali sigijime shaya imali singazazi ukuthi imali zakhona ziyaphi lokho sinje sirotshwa manje mina inkunzi uthweye ngamaphoyisa abanje inkunzi nabo labona labo lo omama loyo basibamba inkunzi straight 99 ngibe emini libaleleke bona ikubamba abantu inkunzi lokho abantu izakhamizi izikolo bezingayishaye le mali le yena akazezelele ngoba lidili lakhe eliqondane naye lelo
salibonani bakithi bantu bezimbabwe linjani zonke ezindaweni zonke labasemazweni lapha ngiyancenga kakhulu bantu bezimbabwe ukuthi abantu nxa kuthiwa kuba kuma-election abake bakwazi ukuthi kathi bavotela abantu bangavoteli ukuthi ngithanda uba abavoteli ukuthi ubani uzakwenza so lapha engicela kakhulu yikuthi ilizwe lethu lezimbabwe lilohlupho olukhulu lwemali kodwa iphathi ebusayo iyakwazi lapho iyachiya khona imali yelizwe nxa bengakwanisi ukuyayithatha kabathumele okwanisayo ngoba abantu sebehluphekile ngokusebenzela into engeke sisebenzela amanamba siza kufasiya abantu abethu bengelalutho kodwa sisebenza nzima kanti ngabe sisebenza sile mali yethu esiyifaka ebhenki besishiyela abantu abethu okunye okutshengisayo ukuthi sasebenza ukuzela bobafisa ukusebenzela babo abantwana so ngitsho ukuthi bonke abantu kabavula amehlo bakhangele abantu bangabothaba kumbe abantu bangabothakisi kodwa abantu kabakwazi lapha bakho i-40 years le ilizwe lingelamali asonkencane kanti layo yako-israyeli yaba yi-40 kodwa uhlupho lwaphelela khonako kanti wayo lwethu selungani lufuna ukudlulela phambili unkulunkulu wethu ungaphi thina singaphi kasikhulule kunzima kasikhulule kuhluphekeni asiphathe ngesakhe isandla obusa ilizwe alibuse ngokunanzelela ukubusa abantu yikubahlonipha hayi khona ukubusa abantu ngokubahlukuluza ukuthi abantu bazayenza intando yakho lekunzima ena abantu bahambe ukuthi kabangene ngenkani ilizwe kalibuswa ngenkani ilizwe libuswa ngumthetho ngiyabonga
linjani linjani kustudio 7 banjani abanye ukuphila hayi thina siyaphila lapha egoli la enzathanda ukuphendula i-audio ka baba lotho kona umgabo wathenzilizwe. Hayi ngiyavuma sibili umgabo wathenzilizwe kodwa but mina engimsolayo ngwakithwa konkomo. Unkomo nguye wathengisa isizwe sakomthwakazi esahlanganisa labantu besishoneke. Ukuthi nje abantu bayakwesaba nje ukukhuluma ukuthi unkomo umuntu ohloniphekayo. Kodwa but hayi unkomo yena ukusithengisa sibili wasithengisa sithi. Kwamele ukuthi ngabe wathi ebuya empini laphana ebona ukuyehlula wahle waba le mathebelelende. Wahle waba le mathebelelende wahle wabusa imathebelelende. Manje wayezitshetha uzavusa izibabho yonke. Abamalela abafana beshoneni. Bamalela abafana beshoneni. Babuya babuzobulala amaNdebele futhi nga. Hayi unkomo ngiye wasithengisayo madoda. Joshua Nkomo ngiye wasithengisayo. Athe siko sokumele athe sisikhanyele ukuthi siqalisa ngaphi isizwe sikamthwakazi ukuze sikwazi ukuzibusa. Yabona umqondo wabe lo mqondisi moyo. Hayi ngiyawuthanda ngiyabonga.
Studio 7 salibona linjani? Hayi siyaphila. Mangaphi enkayini mathe. So ke ngithi hayi bakithi. Ake sizameni ukukhuluma kuhle. Singasajojozeli impi. Ukulwa lokulwisana akusiyonto enhle. Kasikhangele izwe lase-Ukraine ukuthi selinjani. Selizintshaka ngenxa yempi. Impi yinto empi. EZimbabwe besifisa ukuthi ngakayibi khona futhi. Sizehlulekele sihamba sizwe siphila. Ukuhlupheka kube khona sikususe silwise isisombululo sokususa. Hayi khona ukutshotshozela impi. Impi kayilancedi. Siyabona igadi okuncinyane kuyatshotshozela impi. Impi kayakhi elayilethi kutof kuthi ngaze lilwe njani akuncedisi. Yabonga.
Studio 7 linjani? Njani? Hayi thina siphilile ngapha. Imathema wenkayi. Hayi ngiyabonga izindaba. Mbongela njalo leli lizwe elizwileyo elivela kupresident Mhlonitshe uMnangagwa ukubana nxa eyanqotshwa ekhethweni uzatshiya isihlalo ngomusa. Sewusithi inkosi ngambusisa ngalokho. Ye, nxa enqotshiwe abe lokuthula kungabi njengamanye amapresident athi nxa enqotshiwe ekhethweni khona edaza inkani esiyayo. UNkulunkulu uyabusisa umuntu opha omunye isihlalo obuyela eceleni ngokuthula. UNkulunkulu uyabusisa wenza lo mbuso walo osala khonapho kube ngumbuso olesizotha. Kungabi njenge-America abaqalisa ukulwisana. Khathesi umbuso kaBiden ungani kawukhanyi kuhle ngenxa yokuthi woniwa nguTrump. Yikho ke nxa upresident esithi uvuma ukuthi anganqotshwa uyabuyela ekuthuleni kungabusiseka. Ungakusiseka sibili. Kodwa but laye lo ongenayo mina umusa bewunxusa ukuthi ahloniphe phela ama-ovethi kulabalweli benkululeko lapha abasebenzayo abahloniphe namapentshen abo aphume lokhu enjalo. Lezi ndawo zabo abaziphiwayo zime lokhu ezinjalo ngoba basebenza. Hhayi ukuthi sengeni beseyamelana nama-ovethi. Hhayi lokho ngiyanxusa. Ngiyanxusa uthando kalwandle eZimbabwe ukuze kube le ntutho kokube le ntotho. Imathema wenkayi yabo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika. Ukubuyiselwa ngemuva okwenziwa amasosha akwele Russia ngawele Ukraine sokubangele ukuthi ezinye izakhamizi ze-Ukraine zibuyele emizini yazo esingamanxiwa ngenxa yokutshaywa ngamabhomba. Umongameli wele-Ukraine, umnumzana Volodymyr Zelensky, uthi ulethemba lokuthi amabutho akhe engathola izikhali ezihlasela zikhatshana ama nuclear weapons azanqoba amabutho akwele Russia. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo lamhlanje. Abanye bathi bona ukumbuso kamnumzana Ian Smith owayebusa iRhodesia wawungcono kulo kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 7 ntambama. Igama ngu Chris Gande.